VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bathi bayadubeka kakhulu eZimbabwe.
Isitulo njengeflower nihamba kuflower i-first lady sesitshela nge-$4 nge-US $73 akusahambelani nje.
Kutsha ihotela yomprofeti uWalter Magaya eHarare.
Ndabe ufuna ukuthi bona abe ambulance beqale bekhangele ihlise bebone othukola ukhonayo ukuthi nje besibone ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo.
Bathakazelela uzibuse kwele Melika.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwele tulikine okudlula elayili kokona.
Esports Commission isihlolisisa ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano weAfrica Cup of Nations.
Singathi bebezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-ODT chief yama-Warriors kuphume iindaba eziningi ezingamnandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bathwele nzima kwele Zimbabwe ngenxa yokugudeka komnotho okungapheliyo. Esikhulume labo besendaweni ezitshiyeneyo bathi kunzima okumangalisayo ukuziphilisa ngoba kayitholakali imali yohlobo lwama-bond notes kulandela ukuvinjwa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende weZimbabwe. Uhulumende uthi amapolisa azabopha bonke abantu abasebenzisa imali yakwamanye amazwe. Omunye wabakhonona ngokwezakala elizweni ngumnumzana Rafael Ncube ohlala eMpowings.
Sikubonayo eMpowings lapha hayi kunzima ngoba kathesi sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi. Eyi, lezi sukunzima. Emva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le bond, izinto zikhwele kunokumangalisa ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhonana le bond lutshwana kakhulu kayitholakali ngokuningi. Okuningi esingathi yikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini. Hayi kunzima lapha sisebenza nzima, hayi into zangikhona ziqedakale. Vele lokuthi ungathi uzayenza kanjani, hayi izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunje nje. Izinto ziyadura amabhuku abantwana esikolo adura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto engikhona izima kakhulele ukuthi ngithi sikulungisa njani senza njani kunzima ngoba uhulumente uphongukwemana wethula kuphela indaba le engakhuluma ngifananga lezakhamizi uphongukuzwa nje sekutsheli ukuthi kusukela ngelanga elinje sesizasebenzisa i-RTG
khonapho belisebenzisani khonapho.
Sibe sisebenzisa amarandi kakhulu ikakhulu emsukulweni lo wangapha ePlantus lalo ibhondile lisebenza kodwa hayi khona kakhulu.
Abantu lokhu besebenzisa amarandi kodwa
abasasebenzi ezitolo kabasavumi amarandi sebesithi hayi hamba uyowatshintsha ube sukuya iphethe ibhond.
Manje kuyasebenza khonokho
kunzima yikho phela esikhala ngakho ukuthi kunjenje le bhondi langikhona lonelo lilutshwana kalitholakali lingoba ulutshwane okuyikho kuyimali okungani yikho okungayi kusemqongweni kakhulu yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS ukutholakala emafonini lemakhadini yithi kulakho. Manje abaningi abalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni izimali ezisebenza zenezo akunzima lapha nxa ngikhuluma nje kunzima abantu bathana ngamakhandi kabazi ukuthi bangayenza njani.
Umnumzana Rafael Ncube uhlala eMpowings sixoxelaye esemzini wakhe. Omunye njalo okhala ngokwenzakala kwele Zimbabwe umnumzana Harris Dube osebenza eGwanda.
Sihlangana lobunzima ukuthi idemo ezitolo lapha sokunzima Dube sokudurela khona okumangalisayo bakhweza ukusa kwelanga le mali yakhona iwa daily ende kunzima njani.
Ye uhamba njani khonapha ezitolo khona?
Aba ezitolo la usungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbank iyafaka imali ukuthi lapha but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US $73 akusahambelani vele.
Kutsho ukuthi nxa ule US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamele ukukhonvethe njani uhambe ebhanga kumbe uyenza njani?
sebesithi silethe ebhanga abathintshele bona uhulumende sesonjalo sesithi kasithele ebhanga abathintshele so into ezikhona la ma-rate sebawisile ngapha usuka kusazsesevredu la ma-rate sebewisile abanye ku-8 i-case yaku-6 yaku-8 umuntu kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwayo ayisaqondi ukuthi i-rate yethu sisethiphi so sowuyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani babadube
intando yenkosi ungatheka kunokuncane ompuphu labothukela kunokumbijana uyavuka la usidlika iqhekhabishe lamafutha kodwa sokuhlungu umaleko yithi buhlungu ungazibambe rathi ji yakhona umbifaka ekhadini hayi isibuhlungu dube ayithengi lutho
asithi babadube umuntu uyavuka ekuseni lize liyetshona akusitshele sile ukuthi uyabethenge ngemalini lokhu lalokho lalokho ngamafutshane khona
ngimali angifanisile ngami ngihambe ngadobha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzini ngihambe ngadobha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo mpuphu lakho okuncane kwathi kwathaya i-500 bond yaphela khonapho awuyalolinewedolumazisayo kathesi i-kg yenyama kuma-$22 one kathesi nyama lisemsebenzini ukuthi uzavuka ungadli ukuthini and kunzima dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezitolo abantu abasabatholi besemashobhu nje kathesi ngemvuka izikulo akulabantu
umnumzana Harris Dube usebenza eGwanda sixoxelayo esedolobheni leGwanda umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi ihotela yomprofiti uWalter Magaya ithile izolo ntambama. IZBC iveze imifanekiso lamavidiyo athengisa ihotele le isitsha okumangalisayo. Umsakazo lo kawuvezanga ukuthi kwenze njani. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu kanye leziphathamandla ezikunkonzo kaMagaya. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abantu abethisa uMagaya amacala ukuthi wabahlukumeza ngendlela ethiyeneyo. uMagaya uthi abantu laba bamqambela amanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi uHusen Sibanda othi akwaziwa okwenzakale ehoteleni kaMagaya.
Bengifuna ukuthi bona abe-fire ambulance beqale bekhangele isise bebone. Kodwa udubo olukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini. Abantu bekhanya bethukuthela ngezinto azenzayo angazi kokuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzela iyodwa akuqedakali
singathi wena kodwa nxa usukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye uduko solukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye uduko oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyatshisa izinto njalo asikwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizelo ezadotha uyazeza
ye nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusijoni khonokho
awumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulale indaba iziqedwe izifele udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethatha umthetho bewufake ezandleni zabo ngakho la kuyamele ukuthi nxa amapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini ungenamanga
ye siyabona ukuthi kulabafundisi abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini ezibabukayo
isisekelo sombuso sethu siyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo antsho umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha niyaqhilwa kumbe angiqhilwa kumbe ngifake imali antsho uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzele ezikhethele
lo ngumfundisi uSeni Sibanda sixoxelaye eseHarare sikesikhangele ukuphuma kumaphephandaba le ndaweni ezinye ezithiyeneyo umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa ukuthi sokulabanye abantu abasebenzisa igama lakhe kutwitter wethule lokho enkundleni yetwitter ekhasini lakhe uhlangothi olwethula imibiko karhulumente luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kuya emhlanganweni kweleniger okhangelane lokuthengiselana phakathi kwamazwe athiyeneyo izitolo zako okay city intengo yempahla etshiyeneyo ebekhuphuka ongapheliyo ibisenziwa ukuthi umumo welizwe kade ungamanga kuhle lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Yebo kwamanje ke sonke isikhathi senu ukuthi likhulume konke ke elifisa ukukhuluma namhlanje. Likhumbule ukuthi nxa lisithumezela kuWhatsApp inombolo yethu 0120245031. Wathi sizwe ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Sawubonani basakazi abasikujesezeni lani lonke bantu beZimbabwe. Ilapha eCross Jojo ngimangaliswa ngulo ulida ye-UP lezanulo othicha mihlangu yo wacela ama-sanctions shuwa kathi bazaqhuma ama-sanctions abantu ababulalela izwe yibo abadla imali bodwa ngokusela babokhola ngale andingiyobabambile nje edibe abatshontsha engababambanga bonke laye ngomunye ophakathi abadla imali lezanu abadla imali kahulumente sihawula sisidla ingqoqo zomlomo ayethona ekhuluma le nhloni abalazo abantu bezanu.
Hey, sanibonani linjani ku-Studio 7. Hayi, into yakithi le iyinkinga le. Hambi yona imali yakuyavalwa semday ukuthi ayisafanelanga ukusebenza ezinye imali sokusebenza yona yona ingekho. Kuthiwa abantu bayithathephi leyo mali. Njalo imali ifanele ukuthi uma bezayifaka baqale bememezele ukuthi abantu labo bayakwazi ukuthi bayenza njani. Hayi khona isivuka mpunzana sabo leso ukuthi namhlanje siyamemezela imali ayisasebenzi. Lamabhondi abo bazavala futhi kanjalo. Last time bavala ama-barriers check abantu loke bethwalane lezi chibi zabo. Ayi, uhulumende wezanu lokala ngqondo. Kufanele batshele abantu kulesikhathi abantu bekwazi ukuthi labo emva kwezinyanga ezingaka kumbe bebanikeze 6 months abantu bazilungiselele ukuthi imali le izavalwa. Hayi khona ukuthi umuntu ukhuluma manje ukuthi iyayisasebenzi ngasombuso lo. Angazi ukuthi why benza kanje. Hayi, angazi ukuthi impela kwezenjani. Unkulunkulu esilahla kangaka. Ngathi imali ayisasebenzi namhlanje sokuthiwa abantu babotshwa kubotshelwana. Imali yiyo evusa ilizwe, ilizwe lelana limi nje i-foreign currency. Kodwa namhlanje uma besithi awusayifuni ayisasebenzi, bathi senze njani? Abantu bonke basebenza ngaphandle kwelizwe. Iphakathi kwelizwe bawuthatha umsebenzi ngoba babulala i-industry yonke. Akula nto eyenziwayo. Khona manje abantu kade bevuswa yiwo amazwe angaphandle ngemali yabo. Sebesithi abayifuni.
Linjani balasakazi bomsakazo we-Studio 7. Hayi, siyalibonga umsakazi wenu ngoba usilethela indaba ezimqoqo ngezwi lethu noma kubuhlungu. Hayi, asazi ukuthi sesizothembela kuNkulunkulu uzosiphathisa. Nangu nalo mfolo olumbiza ngoMandanda noma Mandanda kumbani live talk lapha. Umuntu wenu liyamthanda ngala ngiphika ngisho ukuthi thandani mina lekelela. Kodwa ukuthi abuye ehleka abantu ngokuhawula kwabo elizweni laphana ngoba yena uhleli kuhle eGoli udla imali uthumela bakho abantwana ngendlela yakhe le midi yakho ukuthi le ezinye iproblem azimfikeli yena or ashiselwa truck ma e-drive yena uyakwazi ukubasengela abantu uze ukhuluma uzosihleka lapho ehlelweni uthi wena abantu bahlanya bayihamba bayekhuluma uchamisa bayenzeni bayenzeni kuromo kakhulu mfolo wabo and iranda fethu mbona ngathi liyamnikeza more ithama ngathi njalo but ubona kwam personal bona ngathi nje limi over nikeza iplatform laphana into azikhulumayo they are nothing but bulala abantu inhliziyo please akuqaphela akukhulumayo anyway thanks ngiyabonga kakhulu.
Lokhu ke ngokwethulwe ngabantu khonapha ke emsakazweni we-Studio 7 abasithumezela ke kuWhatsApp kunombolo ethi 0120245031. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kubhubha abantu abafika phose 100 engozini yesikebhe ebesithwele iziphepheli duzane lelizwe leTunisia. Umkhokheli wakwele Pakistan ukhangelelwe ukuthi uzaba ngokuqala ukukhulumisana namalicatsha e-Taliban selokhu i-Taliban yasuswa embusweni ngomnyaka ka-2001. Iziphathamandla zakwele South Sudan zivimba ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Yes, kubekela phambili ke sikhuluma labalimi abathiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Luthi Mabandla.
Ngisekhwekhwe endaweni okuthiwa kuse-BM3, ngilima inkomo.
Singathi ufuya inkomo eziningkanganani khona?
Kathi sinde-150 eplazini lami.
Uzigcina njani zonke zelezo? Zingazani commercial farming kumbe kuyini? Singathini khona?
Ya, it's a commercial farming A2.
Aha, kodwa zigcineka njani khonapho emabandla?
I-free roaming, zizindlela nje amadlelo, then from time to time siyasupplimenta like i-season le sesikuyo la onalo umnyaka ongamo. Siyasupplimenta ngama interblock feeds, ngama salt and so forth.
Uqalise nini ukwenza khonokho baba Mabandla?
Uqalise ngo-99, ukuya emaplazini ngihambe ngo-2008.
Singathi
ngingena khona kuma commercial farm.
Zenele inkomo zakho zonke lezo?
Hayi, indawo engikuyo ukwanela ziyabe zifuna i-supplementary feeding. Nxa ungenza nge-supplementary feeding kazenele. Ngoba i-livestock per unit is too small. I-area engikuyo ifuna about 8 to 10 hectares per livestock unit. So inamba engilayo is a bit heavy for i-area engikuyo because i-area yami 660 hectares.
Singathi vele wakufundela uba umfuyi kwezinkomo?
Ngikufundelanga. Yinto njengazoyingena sengikhulile, ngizisebenzela something else, but njengomuntu wayekhulele emakhaya ekhuliswa zinkomo elima and so forth, I had an interest in that. So I developed a passion for that, kodwa ngizange ngabuyela esikolo. Asemphongo ukuhamba nje lami senza ama refresher courses and there to improve my handling.
Singathi kona vele kuyadlisa yini kule mali kumbe uyazizamela nje?
Well, over the years bekukuhle, especially during the time when US dollar was circulating, singama returns right bekubhadala, like mina ngiyabreeda mainly for breeding stock to sell ama heifers, then ama steers bengwa pen for 10 and my things. But recently, because of the challenges, the value yenkomo has drastically gone down, the economical situation is silaya. So ngathi sokunzima. But over the years, it was quite a good project.
Hayi isikhathi isesesidliwe ngumangoye. Akuvalelisa abalaleli ubatshele ngokulima sibili ukuthi kambe kungaba nceda njani labo xa bengangena kukhonokho.
Kubalaleli engingakutho ukuthi i-farming is one of the upstream industries. Ukuthi bekungaba kuhle ukuthi abantu bakithi bangene ngendlela e-serious, bazimisele kuyo, ngoba iku-upstream unlike all these industries eziku-downstream. I-farming, the mining is eziphezulu, so whatever happens kwi-economy, nxa uku-farming at least lawe you have a say on what happens ku-situation around. Nobody controls you unlike nxa uku-downstream industry. Then ezinkomeni engakutsho ukuthi xa singakwenza sizimisele, ngibona ngani singaphumelela. It's quite a good project, notwithstanding ukuthi yena economical situation zimi njani. It's quite a project engasiphilisa njengesizwe.
Umnumzana Luthi Mabandla ngumlimi, sixoxe laye esekhwekhwe. Kuthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse, njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial, lapho bekulabantu abaningi khona, ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamajumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe lozibuse. Uthe abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala, isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye, yikho okwakha ilizwe leli ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe.
UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamtshina zokulwa impi uthe ilizwe leMelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okudlula elayilikho khona. Liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakweMelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kagetsi. Kuthi ke uAlexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana amajaha awo-right akhangele emoyeni kwezendizamtshina. Bantu beMelika akula ongasehlula.
For Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho leMelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labo mama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani kuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi emthandana labo general labo bani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingu-president in a different country ngaseAmerica. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emmatshane nxa ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo, uthandana noPutin, uyathandana nomuntu weNorth Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo, uyathandana lopresident wePhilippines, abantu abacabanga ukuthi lowo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lamademocrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse. Kwezemidlalo, iCommission ebona ngezemidlalo eSports and Recreation Commission isihlolisisa ukwenzakala kuqembu leZimbabwe Warriors elakaphansi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. iCommission le ifisa ukuba wazi ukuthi kwahamba njani kwele Gibhithe lapho iqembu leli elanqotshwa khona ngele-Democratic Republic of Congo 4-0 kumdlalo wesibaya sikaGroup A. iZimbabwe Warriors iyacina ijeka ingalani yemiklomelo kusibaya lesi. Ukuze sihlazi udaba lolu siqoqe lomuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Ndingathi bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu i-ODC ye-chief yama-Warriors yokuya khona le Gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba eziningi ezingamnandi esifunde khona.
Ye, siyabona njalo iyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi ukuthi bakhathe indizamtshina yokuya eCairo. Labantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-SRC. Kodwa ukukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi yinto oyi-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenzelayo izithi zivele izimeliselele ukubana izahanjiswa umbiko khona ngabe ephambili futhi ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bench liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenzita amajaha akhonone lawa ekhahlela ibhola ubona nti kuyaphumani khona
lokhu kusho ukuthi yona izifa iza kumela ukubana ikuchasisizanekulela ukubana izifa yona phakathi bemali engange-5,000 ukwakumele benika abadlali izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha ngibone ngathi kade zokhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa president uMnangagwa ezama ukubana areze imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izisiza ukuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbona engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka abana bayebona ama-Warriors kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.
Umuzi wethu adebe yincwadi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Yes, ke sibone ukuthi abantu bathini phela khonapha ke ekudleni ke kuFacebook usikhumbuza umlalazi ukuthi sesidandazela izulu ukuthi line abantu bakithi babhekane lodubo lokoma. Kuzobuya ke abanye othi mbonti kulobani uVodloza uthi libuka njani Mthembu okwenzakala kwelakithi kunzima kakhulu asazi ukuthi sonani sinjengenkomo esemahlangeni. Kuzobuya ke unomthandazo wenkomazana uthi amavoko Dube kuzobuya lozoma Dube la utho njalo kuzobuya ke omunye othi ngibone khonapho uthi kulobani unqobe zidadube la uthi sabona Dube umihla emihle futhi imfuyo ngumnodo uqinisile lokwabo usiseke uzahara kancane sibonge ukuthi nje cha silizwile
sula sonyembezi nawethu nangwe siza sula sonyembezi mtakwethu sula sonyembezi mtakwethu sula sonyembezi mtakwethu nangwe siza.
Siyabona njalo ke usikhumbuzo uthi siyababongela abantu bakwemelika ngelanga labo likazibuse ngabe basusa phela izijezo zomnotho abezethisa ilizwe lakithi. Zahara leyo singakayihlukani ukuthi sibone indaba ekade sikhokhela namhlanje abantu kwele Zimbabwe bathi badubeka okumangalisayo kutsha ihotela yomprofiti uWalter Magaya eHarare abantu bemelika bebethakazelela ukuzibuse ngolwesine. Kuzobuya ke i-Sports Commission sihlolisisa ukunqotshwa kweZimbabwe Warriors siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoKeeps Dube.